idolobho lakoBulawayo idolobho elilalelayo. Ngiyathemba siqala le project kwaba ne stakeholder consultation. Amanye ama residents association ayikhona njalo babekhona ku discuss ukuthi project le ilethwa ngubani, yiwapha ama partners bavela ngapi njalo lokuthi i charge yayo imalini. I consultation le yayenzwa. Sasuka lapha futhi kwaba lenye consultation esasibizwe khona ama residents association, i-progressive residents association on their premises, sahamba sayachazisa njalo iproject isifikile. Saphinda lapha futhi saba lama adverts ayeseredweni lama flyers lesenjeyile that pushed extensively.
Kukhanya izakhamizi zikhonona ikakhulu ngodaba lwemali okumele ikhokhelwe umuntu nxa ephaka. Ikhansilisi isenzeni ukuthi ilungisise lolu daba lezakhamizi?
Sathi saqala silama parking zones maybe amabili. Sathi sizaba le 30-minute parking zone le 1-hour parking zone. Abantu bakhula ukuthi hayi i-30 minutes ngani njani iyadula. Sasesikhupha i-30 minutes sasesifaka i-1 hour idollar for an hour. Sahlala futhi njalo abantu bekhuluma bathi hayi idollar for an hour ngoba ibicharge uthi for a specific bay lapho uphake khona yikho kade usebenzisa khona i-1 hour leyana. Uthi sihlale kwesinye isikhathi umuntu uyabe sephake for a few minutes ezofana ukuthi emove to the next bay. So basibesithi hayi akulula ukuthi umuntu ebehamba ethenga ama-hour but nxa ungaphaka 5 minutes kwenye indawo 10 minutes kwenye indawo within that 1 hour idola yakho iyaba ivalid. Konke lokhu sakulalela sakutshintsha njengekhansili. Bese sikhangela futhi njalo ukuthi imali esiyichajayo iyafanana wonke amadolobho eHarare, eGweru, it's $1 an hour. But koBulawayo sithi hayi asiyenelisi.
Enye yensolo ekhulunywa izakhamizi zakoBulawayo yinsolo yokuthi kule nkohlakalo engabe yenzeka ukuthi inkampani le iphiwe ikontraha le eye-parking. Angazi ukuthi linalithini ngakho njengekhansili.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kusithi indaba yepetition ngabe siyikhansili engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakuraiziwe. Mhlawumbe abantu bazonda ukuthi asikhulumanga khona okade befuna ukukuzwa. But ukukhulunywa ipetition yakhuluma ukuthi iproject le ivela ngaphi, how was it awarded. Njalo siloke sizwa abantu besithi hayi bona bale information ukuthi bayakwazi ukuthi itender le yahamba njani. Esekucelayo bakithi asihambenini ku-anti-corruption commission siyekhuluma sibatshengise evidence indawo le investigate ngoba lathi njengekhansili siyafisa ukuthi investigate.